Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlanga 5 ngomfumfu 2016 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabaphatheke kumikhankaso yezombusazwe unkosazana Linda Masarira ulaliswe esibhedlela. Uhulumende weMelika wesula izijeziso azifakela ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lamankampani. Uze wagqitshwa umhlangano wokuvikelwa kwenyamazana eseziseduzane lokunyamalala owe-CITES eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yezombusazwe unkosazana Linda Masarira olaliswe esibhedlela izolo usethulelwe isinqumo sokuthi kumele abotshwe i-warrant of arrest ngoba engavelanga emthethwandaba kamantshi. Kubika uMavis Gama.
Lesi sinqumo sokuba abotshwe sethulwe edale likamantshi lanxa amagqwetha kankosazana Masarira egijimise incwadi ye-affidavit yokwazisa idale phezu kokugijinyiselwa esibhedlela eseHarare izolo. Ukhala ngenhlungu zesifuba unkosazana Masarira osiwe esibhedlela ngemva kokukhipha kokuphela kanye lesihudo. Yena ucabangela ukuba kungabe kubangelwe yikudla akuphiwa lapho ekhitshwe kwabanye ekuvalelweni kwakhe eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezintathu. Uze wavunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebail ngeviki ephelileyo, amagqwetha akhe eze alukhweza edale le-High Court udaba lwakhe. Ngakolunye udaba, ababili ababalisa omunye wabaphatheka kumikhankaso yethajamuka sesijikile uMakhomborero Haruzibishe lentatheli zindaba esebenza izimele uMlondolozi Ndlovu bahlaselwe ngabantu abalitshumi lambili abacatshangelwa ukuba ngabasebenza nsitha lamalunga eZANU-PF. UNdlovu ulandisa phezu kokumehleleyo izolo kusihlwa lapho ehamba loHaruzibishe ocine linyazwa kabuhlungu wephulwa ingalo.
Izolo sithe sisuka eMagolis Plaza sizihambela nje ukuhlangana khona uNyerere loSamula sanda kwedlula amarobhothi. Kuhle kwafika ke amajaha angu-12 base bengigwinxa, bathe sebengigwinxile-ke ngisazama ukuthi ngibuze ukuthi kade benzani. Omunye wabo wasesithi kathi wena ungigwenxelani, yena kuyimi ongigwenxile. Basebephenduka sebesibuthanela-ke lapho abangimaze khona unyawo ngemva kokubona sebengixhobile. Kuthiwe besenza njalo basebengithathela ifoni yami babaleka layo. Ngithe sengibona ukuthi sebengithathela ifoni ngahle ngasuka lapho sengibona ukuthi kakusela nto enhle lapho engisike khona phela ngahle ngayadinga itekisi.
Ethi okumenze waba leqiniso ukuba isehlakalo lesi ngesiphathelane lemikhankaso yezombusazwe yindlela laba bantu abaziphathe ngayo ekubahlaseleni abakwenzileyo.
Ngoba ngabe kuthiwa bebengamasela oqobo ngantu akube kuleyo into akade beyifuna bebengasebenzela ukuthi baqale bengikhulu bebezathatha akade bekufuna. Kodwa indlela abagwenxe ngayo le ndlela akade abathethe ngayifuni ngoba lapha akade kule foni yami kona iphansi sibile esikhwameni saphansi kusho ukuthi bebekhangelile babona lapha akade sivela khona. Kungabe kungabantu abathunyiweyo ikakhulu ukwethusela abantu abanyabo uMakhomborero angazi ukuthi mina bale ndawo lami kakhulu ngoba mina phela ngithathe izindawo ngakulani lami lokho okuyokele kusenzakala.
Ukhuthaza bonke abaphatheka kumikhankaso ehlukeneyo okubalisa owethajamuka sesijikile ukuba bahambe ngonanzelelo balimuka ingozi engabehlela.
Kodwa empuluku kuje kubana ngazise intatheli zindaba lalabo abakwezombangazi ukubana ngabananzelela isikhathi esesikisosibi ngoba-ke nxa uhulumende ngabona ukuthi libhala iqiniso kumbe lenza lokhu angakuthandiyo uyakwanisa ukwenza yonke loba yiphi into ngoba lokhu kwenzakale singathembi sizihambela nje sithi thina siyaxhufusana nje ngokwenzakala elizweni lethu.
Ababili laba bathi ababananzelelanga labo bantu ababahlaseleyo njengoba bekusebusuku njalo kumnyama. Lanxa kunjalo baye bayamangala udaba lolu emapholiseni belindele ukuzwa ukuba kuzothiwani. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali olwe United States Department of the Treasury solwesule izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika eziyisishiyagalolunye. Abesulelwe izijeziso lezi bagoqela uMoyi uNkosazana Sabina Mgabe ongudadewabo kamongameli Robert Mgabe. Unkosikazi Georgina Ngwenya umkaMoyi umnumzana John Komo yena owayengumsekeli kamongameli Mgabe. Unkosikazi Rudo Grace Charamba umkake kaGeorge Charamba oyisikhulumeli sikaMgabe. Unkosikazi Eva Chombo owayengumkakhe kamnumzana Ignatius Chombo umphathintambo obona ngokwakhiwa kwamadolobho lezabelo. Lo mnumzana Sifa Simsipha owayengusiba lukhulu wesabelo senkabazwe. Abanye njalo abezulelwe izijeziso lezi ngumkakhe kamnumzana Enos Chigwedere owayengumphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo lamasiko. Umnumzana Charles Utete lo nkosikazi Abina Chafika owayengumka mnumzana David Chafika yena owayengumsekeli kamphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemali. Uhlangothi lolo luphinde lwesula izijeziso zenotho ezafakelwa amabhanga edlula ichumi agoqela iZB Financial Holdings, iFinhold, iZB Bank, iZimbabwe Banking Corporation, iScotfin Limited, iIntermarket Holdings Limited lamanye ambalwa. Amankampani alungisa imvundiso yokulima amathathu lawo esulelwe izijeziso lezi. Kuzenjalo umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mgabe ufakwe kulohlu lwezijeziso. Asenelisanga ukukhulumisana lo hulumende weMelika ngalolu daba. Umthethwandaba waphezulu owe High Court kobulawayo uvume isicelo sesiphangiphangi somlimi omhlophe weGwanda umnumzana George Watson esokumisa usenator weBeitbridge unkosikazi Tambuzani Mohadi labanye bakhe ukuthi bangamhluthuneli kumbe ukuphazamisa ukulima lokusebenza eplazini lakhe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umahluli we-High Court kobulawayo uJustice Nokuthula Moyo wamukele isicelo sikaWatson ngemva kokwahlulela lolu daba okwamahola amathathu izolo. Igqwetha likaWatson, umnumzana Nathan Mashaya Mombe wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uthi bakhweze lesi sicelo ngesiphangiphangi samukelwe ngemva kokuba enanzelele ukuba uSenator Mohadi labanye bakhe bebefuna ukumhluthunela ipulazi leMakhado Ranch eGwanda ngodlame okungekho emthethweni. Udaba lolu bekumele luhluzwe emthethwandaba weHigh Court ngeviki edluleyo, kodwa beseludluliselwe phambili kathathu ngoba umacalwa uSenator Mohadi eze edale engelagqwetha elimmeleyo. Loba nje uMashaya Mombe uthi lokhu akuzange kwenqabele uMahluli Moyo ukuba alalele udaba lolu izolo. Ngeviki edlule uSenator Mohadi utshele umthethwandaba ukuba bekumele ahlangane lonkosikazi Grace Mugabe umkamongameli ukuze bavumelane ukuthi bazamelwa yiwapi amagqwetha njalo azahlawulwa njani, ngoba udaba lolu lugoqela uhlangothi lwabesifazana lwebandla leZANU-PF. Ethi ulengwalo aziphiwayo ezimvumela ukuthatha iplazi likaWatson emele iWomen's League yeZANU-PF, kodwa wehluleke ukuziveza phambi kukaJustice Moyo. USenator Mohadi labanye bakhe baphiwe amalanga alichumi ukuba balethe ubufakazi bokuthi ipulazi baliphiwa okusemthethweni kumbe ukuphikisa imvumo yesicelo sikaWatson. Amalanga alichumi engedlula, uSenator Mohadi engaphendukanga edale ukuzomisa isinqumo esiphiwe uWatson, kutsho ukuthi kuyabe kuyisinqumo esingaseyi kuphikiswa kumbe ukwesulwa. kusicelo sakhe uWatson ubike ukuba ipulazi lakhe okusemthethweni njalo walichiyelwa nguyise njalo laqunywa ngesikhathi sohlelo lukahulumende lokwabakatsha umhlabathi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, yimi uNompumelelo Moyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngokusebenza okuqotho kwentatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube, sekethwe ukuba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba emhlabeni jikelele eWorld Association of Press Councils emhlanganweni osaqhubekayo kwele Cyprus. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuba isikhundla lesi sizakwenza intatheli izindaba zeZimbabwe zisebenzelane kungelabandlululo lwabasebenzela uhulumende labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngiyathokoza kakhulu ngoba into esifaka lathi sibe ngabantu ababonakalayo ukuthi abantu beZimbabwe labo bayasebenza.
Ukhethwe njani? Kube lokhetho na kumbe isikhundla esiphiwayo?
Yebo, lo umnyaka lo ebesikiwo lo ka-2016 ubungumnyaka kakhetho. Ukhetho ukhetho lwenziwe ekuchuzeni umkhokheli wenhlanganiso waba le lokhetho futhi wama vice president amabili. Mina ngithe sengisiya ku secretary general angizange ngiphikiswe ngumuntu, so ngingene lokho esingathi ngesilungu uncontested.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi isikhundla lesi simi njani, kutsho ukuthi usuzaba usenza?
Kutsho ukuthi lapha ngiyabe sengumgcini sihlalo wenhlanganiso le ekhangela amazwe wonke omhlaba, yikho engiyabe sengikwenza okwamanje.
Uyabusebenzela ekhaya yini kumbe uyabuseCyprus kona?
Ngiyabe ngisebenza ngisekhaya, ngisebenzela eZimbabwe.
Ye, ungasitshela ukuthi isikhundla lesi nxa sisikhangele singathi siqakatheke okunganani kakhulu kuntatheli izindaba zomhlaba jikelele?
Siqakathekile ngoba yiso isikhundla esiyabe sisebenza ukuhlanganisa ama-press council wonke umhlaba wonke jikelele. Njalo umsebenzi wami kuyabe kungukuthi ngingumabhalane wale nhlanganiso.
Kuyaholwa na? Kuyaphiwa iholo?
Hayi, lo umsebenzi awuphiwa iholo, umsebenzi wokusebenza ukuthi sisebenzela ama-press council la esasebenzelayo.
Lo ngumnumzana Lofty Dube osanda khethwa kuba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba emhlabeni jikelele eWorld Association of Press Councils. Sikuchayela ihlombe, jahala kithi. Kunjalo nje uNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi, yena owakhethwayo layo ukuba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba zezwekazi le-Afrika, utshele iStudio 7 ukuthi bayamtshayela ihlombe uDube ngokukhethwa kwakhe ngoba kuza kwenza ukusebenza kwentatheli izindaba kube lula.
Hayi, simtshayela ihlombe ubaba uDube. Thina njengentatheli izindaba ezeZimbabwe ngathi nakwizwekazi le-Afrika nje sijayela ihlombe. Kuzasiphathisa kakhulu njengoba thina sinendaba zethu ezisikhathazayo ukuthi sibe nabanye bethu bephezulu khona ngale bekhuluma befikise inhlupho zethu phezulu khona ngale. Ngakho-ke kuyasithokozisa kakhulu ukuthi hhayi nxa sekulo munye wento ophezulu ngale kuzakwenza ukuthi umsebenzi wethu kumbe umthwalo wethu ube lula, ngoba sinabanye njalo abaphezulu khona ngale njengenkokheli yezethu, umongameli wezethu engu-president wesaja lami ngiphakathi kwenkokheli Africa yonke le IFC. So lokhu kwenza kube lula ukuthi sikombolele ihlupho esihlangana lazo ikakhulu njengentatheli izindaba. Yikho sithokoza kakhulu ngokukhethwa okwenze ubaba uDube.
Kungatshengisa na ukubana kuzaba lobubelo ekusebenzeni kwentatheli izindaba eZimbabwe nxa sikhangela lokhu kwenzakala?
Kakhulu ngoba nxa kuyukuthi siyahlangana asithi sizintatheli e-Southern Africa kumbe ezwekazi le-Africa yonke nje jikelele,
Umnumzana Foster Dongozi ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye Zimbabwe Union of Journalists ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokulwisana lokungethembeki iTransparency International Zimbabwe ithi ele Zimbabwe lilahlekelwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola ngomnyaka ngenxa yokungethembeki okukhona elizweni icorruption. Embikweni wethu le izolo, inhlanganiso le ithe ukungethembeki lokho kubhahe kakhulu emapholiseni. Kumakhansili kugatsha olubona ngezezimota olwe-VID kanye lakugatsha olubona ngezemfundo. Umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi le into elihlazo kakhulu.
Esikwaziyo eZimbabwe ungakhangela ukuthi izimota ezigijima ethareni zinganani, ukhangele ukuthi ama-factory avaliwe anganani, kuyathengisa ukuthi lapha kunemali ekhona esebenzayo elizweni engazakaliyo engangeniyo esikhwameni sikahulumende. Okwesibili, singakhangela eZimbabwe ilama minerals ngokuthi ezenjiwayo eziningi kakhulu, abanye ngabayemba bengalamzimba okungekho emthethweni, kodwa bona abemba bengekho emthethweni kabakwazi lapho kuthengiswa khona konke abakumba phansi, bakuthengisa kubona laba abakhulu behulumende. Ende ufike ukuthi nxa ukuthi ngesokubuya ngesikhathi selection ezokuthi amakorokoza lingawabophi nxa ielection isidlulile amakorokoza sebotshwa ngezindlela ezijengisa ukuthi vele kulokuchwala okukhulu kakhulu okwenzakalayo. Okwesithathu, uhulumende ulohlelo lokuthi ke abantu balezincwadi abazi-applyela kuhulumende ukuthi ba-operate kumbe benze ama-business kumbe benze lokho okufanele bakwenze, ukuthi ungene ehofisini kahulumende uthole leyo ncwadi, umuntu wenkosi kufanele ukuthi aqale abhadale sokuze kusazakala ukuthi kuyabhadalwa ukuthi zakhe zihambe masinya. Okwesithathu, nxa ufuna ukubona hamba e-passport office eHarare, uzafica kungayisi muntu kumnyama kuthe chu, kodwa kulomunye umuntu ophongubuya aphongufika ngene umbone sephuma sephethe passport. Kuyafanana ukuthi yena lwana umuntu uyabe ebhadela imali. So izimali zona lezi ezenza ukuthi kona kuthiwe kona ke kule 1 billion. Angikhulumi ke kumakampani ngithi ama-parastatals lapho amakampani a-ono nguhulumende kona.
Nxa kule corruption engaka elizweni bababhebhe sikwazi ukubana kulogatsha olukhangelane lokulwisana lokungethembeki lokhu i-Anti-Corruption Commission, umsebenzi wayo ngowani pho?
Anti-Corruption Commission yangkona libizo baba. Okwenzakalayo zathi Anti-Corruption Commission njani njoba uza kutona kuyakhethwa abantu abangaka umgabe abesesiya kube le final say ukuthi ozaba ngu-chairman bani. So kona khona okwenza ukuthi kona kuthiwe umgabe uyozaba le final say ukuthi uyaba ngu-chairman bani, kutho ukuthi uzathatha elinye iqili elinye ithotsi akwaziyo ukuthi kona kufanele uclear khavele into zakhe alenze libe ngu-chairman. Phakathi kwakhona Anti-Corruption nxa ikhethwa kuyathiwa khona kwezwi interview yiparlament. Iparlament yeZimbabwe uyakwazi ukuthi kona vele kathesi majority iranwa izanu and uspeaker ngwezanu, udeputy speaker ngwezanu, wonke umuntu ngwezanu kona bana babe balutshwana be-MDC kwenziwa ama-interview, ucine kungena abantu bezanu ngoba kwabe kule bias. So i-Anti-Corruption Commission yangkona kuyafanana vele lezanu yangkona, ukufanana lokuthi uthathe isela uthi liyelinde elinye isela, kuyini okuzaphuma kule nto ephumayo ukuthi isela lingalinde elinye isela.
Umnumzana Bednico Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane ze-Zimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngokwehla kwesilinganiso semali ethunyezwa ekhaya yilabo abahlala kwamanye amazwe. Lithini ngalokho? Kambe isizathu kungaba yini? thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Babuyela enkundleni yokunqikilana kunkulumo mpikiswano abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika abathi onkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lamaDemocrats lo mnumzana Donald Trump omela ibandla lamaRepublicans ngesonto. Inkulumo mpikiswano yababili laba iza ngemva kwenye inkulumo mpikiswano njalo yabasekeli babo izolo ntambama abathi uSenator Tim Kaine lo Governor Mike Pence bona abajikelisane ukuhola lenxenye. Izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi yiHurricane Matthew elihlasele umhlobolo weCaribbean libikwa selibanga ezihlengeni zeBahamas ngemva kokudala umonakalo omkhulu kwele Haiti lakwele Cuba. Kulabantu asebefile abalichumi kwele Haiti la kwele Dominican Republic. Uze waqitshwa umhlangano wokuvikelwa kwenyamazana eseseduzane lokutshabalala owe Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES eJohannesburg kwele South Africa. Kubiga uBenedict Nhlapho.
Ngemva phose kwamaviki amabili kukhandwa amacebo okuvikela inyamazana eseseduze lokunyamalala, uze wagqitshwa izolo umhlangano okuvikela inyamazana lezi oyiCITES obuqutshelwa eJohannesburg. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeCITES umnumzana John Scanlon uthe umhlangano ube impumelelo kakhulu.
As you know, we got off to a very good start with this conference of the parties. It was opened by
Njengoba lisazi umhlangano uqale kahle kakhulu ngesikhathi umhlangano uvulwa ngumongameli Zuma. Sibe lomhlangano omuhle. Bonke kube buthelezi kanti kube lempumelelo enkulu.
Umnumzana Ronald Orenstein olelunga lequla elilawula inhlanganiso ye Species Survival Network SSN kodwa wakhethe ukukhuluma le Studio 7 njengengcitshi ezimeleyo kwezinyamazana zeganga. Uthi kunenge okuhle okuphume kulo mhlangano.
Some of the most important things that have happened at this meeting, for the first time we've really focused on organized.
Ezinye zezinto ezigqakathekileyo ezenzeke kulo mhlangano. Okokuqala sikhangele ukunqabela inkohlakalo. Uyathokozisa ukubona iCITES isithi asikhangeleni udaba lwenkohlakalo. Leli linyathelo liqakatheke kakhulu.
Izinqumo ezintsha ezithethwe inhlanganiso kulo mhlangano zigoqela ukulwisa inkohlakalo kwezokuthengiswa kwenyamazana zeganga, ukwenqabela kusetshenziswa kwe-internet mahlayana ekuthengiseni lezi nyamazana ngokungekho emthethweni nokudinga indlela zokungena kwabatsha lomphakathi wemaphandleni enhlelweni zeCITES. Lo mhlangano wethule ukuthi kubekwe imithetho eqinileyo yokulawula ukuzingelwa mahlayana kwenyamazana eseduze lokunyamalala. Iningi lihambe lithokozile ngezinqumo ezithethwe ekuvikeleni indlovu izilwane lobhejane. Kuvunyelwene ukuthi umthetho wenqabela ukuthengiswa kophondo lwendlovu lokabhejane uqhubeke ukhona. Le yinto engaphathanga kahle amazwe abalisa eZimbabwe, eNamibia, leSwaziland njengoba bebefuna ukuthengisa impondo abalazo. Amanye amanxusa abekulomhlangano athi esabela ukuthi amanye amazwe azokwehluleka ukugcwalisa izinqumo ezenziweyo lezi. Kodwa unkosikazi Helgi Elizabeth Zeika okhokhela zemvelo enhlanganiseni ye-European Union uthi abatshaya indiva izinqumo zalenhlanganiso bazatsheziswa.
If countries over a longer period do not live up to their commitments, if they don't respect their obligations, we are also...
Nga amazwe ehluleka ukulandela izinqumo azenzileyo, engahloniphi izinqumo azenzileyo. Sizimisele ukuthatha amanyathela agoqela ukwethula imigoqo enqabela ukuthengiselana nalawo mazwe.
Umhlangano lonyaka ungenwe ngamanxusa edlula inkulungwane ezimbili lengxenye. Kanti ke zonke izinqumo ezenziweyo ukhangelela ukuthi ziqale ukusebenza ngemva kwenyanga ezintathu kusukela ekupheleni kwalomhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
lalo lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lomqeqeqi osakhulayo uBogandebele oweqembu le-Inline Academy lona elihlezi phezu kwengalani yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Women Soccer League.
UBogandebele oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lanhlanu uqale ukuqeqesha ngesikhathi eleminyaka elishumi lathoba munembili, lokhu ngemva kokuba esetshelwe ngodokotela ukuba angake abe esadlala ngemva kokulimala inqagala.
Ukukhotsha ngaqalisa sengilimele inqagala, yikho lapho engaqaza khona ukukhotsha. Zingikhotsha abafana abancane abaleminyaka engu-12, la mankazana amanye layo emancane ababe wathi ama-under 16 naleso sikhathi.
Kuthe ngemva kokuba uMfokandebele eseqale ukusebenza leqembu labesifazane le-Inline Academy, wakhethwa ukuba ngomunye wabaqeqeshi beqembu elimela isigaba sakoBulawayo elamankazana ale minyaka engaphansi kwamashumi amabili. Lo nyaka-ke nguye obezibambe esidukwini ekuqeqesheni leli qembu, njalo ngenyanga kaNcwabakazi ukhokhele leli qembu laphakamisa imendulo yegolide kumidlalo yabasakhulayo yeZimbabwe National Youth Games eqhutshelwe edolobheni leChinoyi.
Indlela esatshintsha ngayo indlela abantwana ababedlala ngayo ibhora, le ndlela ababezikhanyela ngayo nxa sisiye emagemini, yindlela esayitshintshayo kakhulu. Saphinda safaka into zabelungu, i-sports science, ekulungiseleni kwethu.
Iningi labadlali ababumba iqembu elimele isigaba sakoBulawayo livela uqembu le-Inline Academy, njalo leli qembu yilo elihlezi phezu kwengalani yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Women Soccer League. Loba kunjalo kaNdebele uthi yena okuqakathekisayo yokuba aqeqeshe abadlali abazenelisa ukuyamela ilizwe beyingxenye yamaqembu amela isizwe.
Thina njenge-Inline Academy, njengoba ibizo lethu lisitsho ukuthi si-academy, isiqokoqela esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi sizame ukuthi sivumbulule ithalente elicatshileyo lapha koBulawayo. Mina ama-targets ami as ucoach ukuthi sikhiphe abantwana abazakukwanisa ukuthi la behambe becompete ku-national team level.
Okwamanje umqeqeshi uBogandebele uphethe isithupha se-Brazil coaching license level 4 kanye lese-physical fitness in women's football, njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba athuthukise ulwazi lwakhe ukuze laye akhethwe ukuba ngomunye wabaqeqeshi abasebenza la maqembu amela ilizwe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yabangena tsotsi ngomandoza ngengoma emnandi onkalakata umoyi sidimakalale ngokuthola liyakhumbula ukubana usanda sichiya nje kusukwana ezedluleyo olivalelisayo untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.